ukuqala nje ukuthi singezelele isikhathi sizabe sisebenzini njalo kusukela mhlaka 10 January kuzofika mhlaka 8 February. Kube nje singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazohlala ukurejista ngoba sathi siqalisa ukurejista abantu ngoSeptemba okungani kulama problem nyana kuhambelana nokuqala kohlelo nje. Emithini lezi sithi hayi bo ngono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesi sibili okwenzakalayo ukuthi kulabantu laba amazimbabweni abiza kuthiwa ama-alien abaningi babo abanye abazali abasuka ikakhulu emalawi ezandiya lemozambiki abanyegoli abahleli khonapha laba bantu besingavunyelwa ukurejista ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka bawene-high court bathi bacele ukuthi umthetho okanye amandla okurejista i-ayikhodi yabanika lawo manda i-ayikhodi yajika bavunyela ukurejista baningi laba bantu jawazi ngalokho-ke i-commission ukuthi isifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. Okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi inhlelo eziningi ngaziqalisa abantu bazibambela emuva ngalokho-ke sesibona ukuthi sinike abantu ithuba enokugcina ukwenzela ukuthi ngabe lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva. Kulasi ufetifezi esayenzayo le 30-40 ikhomishini yarejista futhi yabantu abangu-5 million after kwi-target yethu eye-20 million. Lokhu sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million yibona abantu esingisibarejiste kathesi between now and 8 February. Kule ndawo esingangeraya nakobulawayo lapho abantu abangani kade besilela kurejista yikho sesifikilela khona ngale sisebenzisa ama-tactics amaningi futhi ukuthi sihambe ebantwini emsebenzini endaweni lapho ababuthene khona kusibarejista.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelele ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu.
Into engani iyakhathaza esikhathini ngoba indawo ye-proof of residence isayilungise leyindawo ngenxa yokuthi umuntu uyabuya lencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesikolo lapho adengakona kumbe ela umfundisi kumbe kuyedimaster kumbe nxa engalayo iyabuyazi ukuthi ude ngokuqhuba nomoya ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi okukommission of okwesingiliukuthi enye iproblem esikhethi abalayo ukuqalisa njewa njiye ukuthi nxa useze uyoqalisa lungani lingalobile kakazozingane futhi ngama-cheeding problems ngesilungu ngalokho-ke sesekulungisile kungalokho sabeni sinjena singabantu ama-geared up xa ungananzelela uzabona ukuthi ezinto sigqiba i-last phase umuntu orejistayo kuzisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kukanti ekuqaliseni ngayo-20 minutes lokhu kukhithi abantu besebefundile andeya-efficient ngalokho-ke siyabona ngani kuley phase esibuyele sizabafasa kodwa abantu kabayokwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini, luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January 2008 February, so i-30 day program.